Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ngokhefutube. Endabeni zethu namhlanje.
Asashi lathi ukuthi singabe sinabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhale njengabantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana bantu abanalutho abangabitshela abantu kubone hlabela njehambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga ilizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoya uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile njalo siyaphambili kasibuyela emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse ukuthi yenelise ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asiklangileyo. Yiyo vele injongo esingayo, sishiyele labanye esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Thina kasiwasona amakhiwa sithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African ten.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwaziweko video on record. Kulo munye othungamele ibandla eliphikisayo ethi yena kusasa mayethatha umbuso sazokugcwela amakhiwa laphana, sokugcwela amakhiwa laphana. Thina sithi iZimbabwe yilizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnotho ngalo ohambi kayo. Po abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe sinabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhale njengabantu abahlulekileyo. Laba abantu abazokhethela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuya it was a deliberate ploy ngoba idola umuntu ulengakalikhulule uthi liye ku-willing market willing, i-willing buyer willing phela, uyakwazi between you and me vele kubo-900. Liqansile lethusa lazakafika kubo-8000. But kathesi mina lawo masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola selikuthi-6000. So kuloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market, we have a speculative market. We are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthule khulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonile ukuthi hayi leyi into leyi yinto yelizwe, into esokuthi siyikhulule sisonke. Andanoma usesamtin alo idola licobodekisekile okuthi vele kathi singabe phele kubo-10-16000, but linge lafika kwe-8000 ngenjongo yokuthi thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kathesi ma ngikhuluma njenganamhlanje seku-6000 and below. Lilokho lisehla lokuyani ubebalekele ukuthi i-black market ibe yiyedidebane amaresi kathesi wonke umuntu ofuna idola usehamba ku-option 16 ayethola legitimate irate yelizwe khona.
Ye,
kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vela sizwe ligikhave kangako idola iyahlala vele kunjalo kungani kuzembuzi
konokho kukhona siyakwamukela usebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate i-candidateni kwathesi lapha kubukhansela ozwane kubu-MP ozwane upresident nawo yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawa angama-52 or so days aseleyo before u-23 August otherwise akula ukhankasa ngokukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayaveza mani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani uthelendlini ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 utitsha umpholisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipeyi yakhe kayisukanga ku-$10 thina into esiyisolayo kayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola liku-value bani kumbe bani into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga kathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi engumlimi kumbe engasomlimi usengumyanga isizathu yokuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars ngemali yama-RTGS uthenga uchinda uthenga izilimo ngemali yama-Zimbabwe dollars but yena uhulumende nxa efuna ama-services esifama services usibhadalisa ngama-US dollars uthengisa ifuel nge-US dollars umnangapha kodwa yena xa esithi thina sihoshe abasebenzisa ikhulu ilukuzeni ifuel yakhona usiholisa ngama-RTGS
nxa kunjalo ke bakhankasa njani njalo abantu bayavotelwa njani ngabantu
akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutela abantu ubone ehlabela nje ihambe ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenza emnangakho you continue to abuse ama-state resources kathesi bebesechipink ngakuthela mina Dube ukuthi ngesikhathi besechipink ebhinga bungaboni nophizini one muntu wezanu bonke bengekho besechipink abantu bangabutana abantu belizwe lonke babesechipink sebona ngani ukuthi abantu abamthazakabana bafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokho akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonke akukhankaseki bayakhankasa sekuthini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 kathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela uticha uthela akumvotele yine kona $10 utshela ibutho ukuthi akumvotele umkalo engelanathukele engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini kona labo
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga ngunkulunkulu ngasonto yapho ikuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo kube yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC lesiphupha laye esebhinga. Sihangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababotshwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe yikubulawa kosakhulayo ngamapholisa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangama-30 balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa e-Baltimore khonapha kwele-Melika izolo emadabukakusa. Amapholisa adinga umuntu owenze uhlazo leli. Ibandla elikhulu eliphikisayo kwele-Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo. bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. Kubika abezindaba abeReuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wenziwe manje
yena baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kanelo kokobe
tinamasiko
yena mthasoka lo mnumzana thandalani Ndebele incwadi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo baba kunjani
siyabonga Ndebele njani
hayi siphile kahle singazi wena siyabona kulezi insuku amajaha ungazani akula muntu obatshengisa indlela yokuphila kudala siyawazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele akusitshela ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala la
umfana wayekhuliswa ngamadoda umfana wayekhuliswa ngobaba kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana singakafiki nje kuthini abafana bakusithi isimo kulezi nsuku ake sibhekeni kukhona yini okhulisa umfana singayibamba lapho sizobakwazi ukuthi uma sesifinyelele kuthini abafana isimo abakiso kambe bazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho ngesilungu lokhu abathi they are not present amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana and amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana womfana
ye baya ngapho baba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene amadoda aphumile emakhaya edinga umsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajikwalala ahambe njengayona nje leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ekhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sekusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi so isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana
kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela
esimeni esesifana naleso wona mvamthembo sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani njengama-community leaders ma ngabe sikhuluma emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayilidayo and kamabhuta ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko nenzoloule ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eza kanye ekhaya ngonyaka kube sokuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kakho nkangakanani so ebe ngikushosa mina ukuthi mhlawumbe akube khona ukuthi thina ama-community leader abafana nezinduna osebhokomdisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi siyenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu
ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Thandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwele South Africa kuNdebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ungadinelwa kusasa
wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu lalabo abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani lingaze lake ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje-ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcina nakhona sibale kuLuka 12 verse 31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina Namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni bayekhetha engingapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulume zombangazwe, ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo imbuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda oluphezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhliziyweni zabo. Asithi nabo esihlezi khona sibakhulekele bonke labo abadinga indlela zokubana babuse leli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana siyizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezithiyeneyo. Lapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa babusi belizwe abangisabayo abazamayo emini lebusuku, hathi ukuthi bazikhukhumeze bona, hathi ukuthi bona bahlale kude bodwa, hathi ukuthi bancindezele abanye abantu, hathi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, ukweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayakutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuxilibezelana, awulabusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifune ke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kathelekithi linqotshwe ngama-wickets ayithoba munye munye ngelesiSri Lanka namhla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelelo yanamhlanje ethiye abalandeli bomdlalo wekakhilikithi bethi thibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen Sports Club koBulawayo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Sidlale kuhle kulo mncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu leSri Lanka. Singakazi sinqotshwe, okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi. Akukho buhlungu kakhulu ukunqotshwa lokhu, ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Uhowton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abesabutheka kodwa abasoze belashe imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo. Njalo okuqakathekileyo ukuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongiyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe uMahesh Tikshan utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobuningi enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umncintiswano onje kulezibukeli eziningi kangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto yenze kuba singethuki ngisho lakancane.
Asikhangele umdlalo wenguqu, nansi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlelaka Premier Soccer League. Iqembu leIslanders linqobe leCape United nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngeleDynamos ngaseBata. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourne Bullets nge-2-1 eKPO Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqe leZimbabwe Warriors nge-2-1 naseMandava. Ngiyimelesi-7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinelengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lo mcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42, 21, 10,5 kanye le-7,5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes and 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds ubeqala ukuthola lomhlomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga for the first time angaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantini khona lapho.
Ubekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we-21 kilometers eseqenjini leBlack Rhinos Athletic Club. Uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Bekulomqanzo eminingi sesijayele ukuthi ngathi sijima. Last time yayingaqanzi kambe akusasisiyehlela kodwa na ngijamile liyenze yangani isigaba umgama. So hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we-21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco besigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungela mali ikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we-21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu kwathi uLamek Rasha yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. U-Elizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco ungqongqotshe we-Econet uKizito Makuni uveze ukuba baziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lo mcimbi owaqala kuminyaka eli chumi lanhlanu edlulayo kulabalihlekana nje ababephatheka kiwo.
The marathon at
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa, kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende kunhlelo zokukhulisa ezokubukisa itourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe kusengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lobusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKhabza wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sizwe sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi, umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma, ingoma le ngiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekile, kungabantu abasimayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, the humanity as a people.
Precious moments are built through love, diversity plays a part in our society. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo, abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video wami liyawathola, ikhona ividiyo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo obo iTunes, yonke indawo obo StroKid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi underscore officially, ku-Twitter ngumamozi underscore officially njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? Cause our troubles are already high. Creating poverty to make us cry. Please, not this time. We are on the other side now. Love, peace, joy and happiness. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Without the other, there's no life. Yeah, look, umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu, singaqhibi. Uhlelo lwanamhlanje othi sibone ekade silazo. Ibandla lezanuPF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga elizwe lonke lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo umthembo osithembayo uKipps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.